VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhla ka 14 kuzibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC mnumzana Nelson Thamisa uzethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lesimo selizwe kusasa ngesikhathi abalandeli bakhe sebesola ubukhokheli bakhe.
Baze beyizula abeZimbabwe ngabe ngabuyela bephinda into ebangeni sesikhitheleni abasaziyo lokuthi sithetha kanjani. Inkulumo ngibona ingani sezizanyiwe bese kumele kuzanywe ezinye indlela zokuthi kutshintshe indlela okuphethwe ngayo eZimbabwe.
Izikolo zivulwa kusasa. Ngiyaphinda njalo, izikolo zivulwa lamhlanje. Ababalisi besithi kabasoze baye emsebenzini ngoba kabalayo imali yokugada amabhasi lemithoko.
Ngingabathola labo abantu bayebekhona ngibavele badla khonapho. Ubuningi vele abasoze baphangise ukuthi bafike nje esikolo basebenze.
Umthethwandaba wala ukupha amashurugwi angamashumi amane azama ukususa abanye bawo esitokisini segogwe ithuba lokuthi bahlawule imali yesibambiso sebheyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-MDC mnumzana Nelson Chamisa ukhangelele ukwethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lesimo sesizwe kusasa, o-State of the Nation Address, kumbe sona ngamafitshane. Umbiko lo uzaphatha indubo uzulu ahlangana lazo ezigoqela ukutshabalala komnotho welizwe osokulethele inengi ubunzima obukhulu. Lumbiko uza ngesikhathi abanye besithi oke wabanga umlamlankuzi kudaba lweZimbabwe umnumzana Thabo Mbeki kumele aphenduke elizweni ngokuphangisa azephendla ukukhulumisana phakathi kukamongameli webandla le-MDC umnumzana Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umbeki uke wahlangana lababili laba kunye lenye inkokheli yezombusazwe eHarare ngompalakazi wathembisa ukuphenduka njalo elizweni linyanga. Inkulumo ezakhokhelwa ngumbeki ngomnyaka ka-2008 zadala ukubunjwa kukahulumende wenkazatho phakathi kwebandla le-MDC lele ZANU-PF. Bakhona sebesola inkokheli ye-MDC ukuthi ayila bukhokheli obuqotho ngoba kade yathembisa ukuthi izathatha amanyathelo okubamba uhulumende ngamandla ukuthi alungisise ukuhluphayo elizweni, kodwa lokhu emadolonzima. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana wambuza ukuthi ubona inkulumo ezintsha lezi ziphumelela na.
Inkulumo baba sesivela lapho kwenzakele phakathi kukamgabelo Morgan Tsvangirai loMtambara, okwagcina kuphutshile ukuthi abamabandla aphikisayo baginywa njengezapho. Sebeginyile baphelelwa ngumlomo, baphelelwa nangamandla phakathi. IZANU yathola ithuba lokuphefumula lokuthi ikhukhumale ikhule ibe yilokho esiyikho khona. Ngakho baze beyizula abeZimbabwe ngabe ngabuyela bephinda into ebangeni sesikhitheleni abasaziyo lokuthi sithetha kanjani. Inkulumo ngibona ingani sezizanyiwe bese kumele kuzanywe ezinye indlela zokuthi kutshintshe indlela okuphethwe ngayo eZimbabwe. Abakwamanye amazwe beza lokho okuthiwa ngama-mass protest. Hayi lokho esesikubona lokwenziwa eZimbabwe ukuthi bathi bengaprotesti bethi siyathatha amalanga amabili, siyathatha amalanga amathathu. Kwenziwe ngendlela yokuthi abantu abahlala ezindlini zabo kungabi lo muntu ongena emgwaqweni, kungabi lo muntu emsebenzini. Lo phethe intambo aze ehle ehlalweni athi akukhulunyweni kusetshenzweni. Ngaleyo ndlela mina ngibona ingani kungasetshenzwa.
Kodwa ukutshengisela kuyingozi kakhulu eZimbabwe ngoba silubonile ucuku lwamasosha lamapolisa ngozibandlela nyakenye bangenile esitaladeni abantu kodwa badutyulwa babulawa. Abanye ababesihlalele ezindlini zabo bangenelwa kulezo zindlu batshaywa kabuhlungu.
Inkinga baba iphutha elenziwa ngabaphikisayo yithi benza imibuthano bethu abantu kabaye ezitaladeni besazi ukuthi obhinya laba baphethe umbuso baphethe izintambo ngesandla sokunxele baphethe izikhali ngesandla sokudla. Abakwamanye amazwi banjalo ababakwenzeka ukuthi bahlala phansi ezindlini. Bangahlala phansi ezindlini bonke inani lamabutho lenani lamapolisa lenani labathuthi alikho elokuthi wonke umuntu osendlini yakhe angangenelwa ayehlukunyezwa. Akuzake kwenzakale khonokho kodwa ke okwenza bakwenze lokho ukuthi abantu baphume bethi bayakwenzile ubuthani. Lokhana ikunikeza obhinya labo ithuba lokuthi babonakalise ichuku labo besabisa abantu babulala abantu njalo abantu besine bebuyela emisebenzini.
Kulo tshintsho na obona lulethwa zinkulumo ezikhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lamabandla amancane phansi ikomanyano wePollard.
Hayi liyana ngokubona kwamba mangicubungula mhlaziya yingungwane nje yabantu abalutshwane abaphethwe liphango abasondela esihlalweni sikamongameli ukuthi badobhe imvuthu esizokhithika mayefihlisinkwa sakhe. Ngoba akubali inani lamavoti abatholileyo laba bakuPollard. Ukhangele lamandla abalawo njengenkokheli akulalutho. Laye ubaba uMnangagwa uyabasebenzisa abanikeza lezo mvuthu ukuthi abonise umhlaba ukuthi mhlawumbe ule ngxoxo labaphilisayo. Namanjwane lawana abantu beZimbabwe ongamelanga bawathathe ngokuzotha. Kuyadlalwa lapha.
Lo ke ngumnumzana Dinizulu macaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izikolo zivulwa lamhlanje. Ababalisi besithi kabasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba kabalayo imali yokugada amabhasi lemichova. Bathi uhulumende kumele engezelele iholo labo lilingane lamadola emelika angamakhulu phose amahlanu i-$475 ukuze benelise ukunakekela imdeni yabo. Uhulumende yena uthi akalayo limali. Ngolwesihlanu idalele Apex Council elimanyanisa izisebenzi kahulumende lomqatshi libe lomhlangano lapho uhulumende athembise ukukhwezela izisebenzi iholo nesilinganiso esiphindwe kabili kodwa izisebenzi zatshaya phansi ngenduku zathi ngeke zamukele limali ngoba iyabe ilokhu ingafiki kusilinganiso samadola eMelika angamakhulu phose amahlanu i-$475. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo uthe izisebenzi zikahulumende zizaphiwa imali engange RTGS $400 ngamunye ezangezelela iholo lezisebenzi kodwa zona zala ukwamukela imali zathi lutshwana kakhulu. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zithi zilako ukukhalala umsebenzi ngobunengi phezu kodaba olufanayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association kumbe izimta ngamafitshane umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe ubunengi ngalolu daba.
Umumo usimuki kakhulu ukwedlula lapho esiqede sikhona umnyaka odlulileyo oka-2019. So ababalisi abaningi basinike umbiko nalowo ukuthi athi nokuhambe emisebenzini kuyathesina. Abaningi abaye emaphandleni bayakhuluma khonokho ukuthi kanti shuwa singahamba njani, kanti pho singagada sihambe njani emsebenzini. Wona umumo wezinto unzima kangaka. So esizakubona-ke yukuthi ababalisi abaningi yaze ngisileke ukuthi bayemsebenzini. Yebo bangaba khona abanye abalutshwane ngoba abanye zele bayasana khonapho ezikolo. Kumbe abanye nabo balekungama-projects ababuyenzayo bathole inzuzo elutshwane. So ningabathola labo abantu baye bekhona ngoba vele badla khonapho. Ubuningi vele abasoze bakwanisa ukuthi bafike nje esikolo basebenze. So ubunzima lokhu sokukhona ukuthi izini amalanga amabili, amalanga amathathu, esiqine sizame ukuthi siye emsebenzini. Lo nyaka kukhanya ukuthi hayi abantu abaningi bekhathele sibili. Xa sikhangele thina ukuthi umnyaka odlulileyo sincedwe yini, sike sayenza i-research sibili sabona ukuthi abantu abaningi bancedwe yikukereta izihlobo zabo, abangani babo bebebancedi. So esikubona khathesi ukuthi umuntu wonke uyakhala, i-school fees ibuyelayo yaba ngeyinto esabekayo. Ama-school fees sedula kakhulu and lokho kuphambanise umuntu wonke.
I-Apex Council ibikhangelelwe ukuhlangana kuliviki ikhuluma ngodaba lweholo lolu ukubana liqhubekela phambili njani njengezisebenzi zikahulumende. Isihlangene yini?
I-Apex Council isihlangene. So sikhuluma nje ilanga lonke sibe sisemhlanganweni ye-Apex Council. So la i-Apex Council isikhiphile umbono wayo, sebebhalile-ke iphepha elichasisa khonokho ukuthi hayi ubunzima lokho bukhona. NgesiNgisi sibe sikhuluma nge-incapacitation ukuthi khathesi-ke incapacitation leyana it's very severe, it's chronic. So umbiko lo usukhona. I-Apex Council yonke bavumelane khonokho, amahlanganiso wonke bavumelane khonokho ukuthi hayi ubunzima lobu buzasiphambanisa ukuthi izikole zivulwe kuhle, buzasiphambanisa ukuthi ababalisi bahlale ezikole basebenze. So umuntu wonke sevumelane khonokho ukuthi incapacitation ubunzima lobu sobugcine kakhulu.
Singathi yiso isinqumo eliphume laso, asikho yini sokuthi njengoba lingelayo imali sokuyikukhalala umsebenzi kwezisebenzi zonke zikahulumende?
Hayi, kayisikho khonoko ukukhalala umsebenzi ngoba into eyokukhalala umsebenzi iyashiyana lento yokuthi izisebenzi zifuna ukuthi ziye emsebenzini, zithanda kakhulu ukuthi ziye emsebenzini, kodwa izisebenzi sezigcina-ke sezisele ukuthi kanti imali yokuthi siye emsebenzini sizayithola ngaphi. So lokhu kuyathiyana, kayisikho kukhalala umsebenzi. Sikuthathise sonke savumelane ukuthi kayisiyo into yokukhalala umsebenzi. Ukukhalala umsebenzi kasifuni, ukukhalala umsebenzi kathesi. Esikufunayo ukuthi sikhulume nohulumende, sibacasisele ukuthi kunzima kunjani, bona bagijigijime balungisele into thina siyesebenzi.
Alo ke ngumnumzana Richard Gundane isiphathamani la senhlanganiso emela ababalisi eZimbabwe Teachers Association kumbe Zimta ngamafitshane ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseGweru. Okwamanje ke besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umthethwandaba wale ukupha amashurugwi kumbe otsheketsha asebe yazakala ngobudlwangudlwangu zithi bona ngamashurugwi abangamashumi amane abazama ukususa abanye babo esitokisini seGogwe ngeviki edluleyo. Umthethwandaba walile ukubapha ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Umantshi weGogwe umnumzana Masiona Short Game uthe bengaphiwa ibail amashurugwi la balakho ukubaleka elizweni. Iphephandaba leChronicle lithi isakhamuzi sedolobho leVictoria Falls uThulani Ncube ubotshiwe ngemva kokutshaya umkakhe uCaroline Ngwenya wamsiphuna inwele. Kodwa uNcube uthi wenze lesi sihluku ngoba umkakhe emthele ngebhakede eligcwele umchemo. Hey, okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi eliwathumela ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ay, sanibonani isihlobo, amagumba amane lapha elikhona. Umfana kaMlondo lo khona lapha eGoli njalo. Ngibuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakalayo eMpuku. Ukuthi babasithathayo lelo zwelo labantu babo nelizwe lobuzima kangaka. Ube babambisana nabantu ngoba abantu bevele behluleka bexakeka kanjena. Inkukhu uma iziyathengiswa nge-black market yona isenza futhi eZimbabwe i-products eZimbabwe. Kuthi uthi iphuma njani e-national foods? Khonokona kumele ube ubhekisise. Kanti asinawo ama-leaders khona lapha emaphathini wethu o-MTC alamandla ukuthi bakhona ukulawula into ezinjalo ukuthi kwesinye isikhathi kube kube into elelwa ngabantu ngoba sengibona ngathi sokumpunze kudlemini lokhu kwakhulunywa ngoshaka ukuthi leli lizwe seliyabuswa zinyoni. Ngathi sengiyakubona noma kwenzeka ngakazalo noma kwakhulunywa ngakazalo ngoba lokhu kubuhlungu kakhulu. Sesitsho nakho khonokho kwabothisha labo kuthiwa othisha bahola ama-1000 bona umuntu onguyofundisa bona o-president nawonke abantu kuze sifike emazinini asiyabe sinyeni. Okunye mbona athi lathi kwesinye isikhathi sokumele sitshintsheni ukwenza sesiye sabe kwazi kwaba kakhulu. Ngike ngizethi ngithi kwesinye isikhathi mhlawumbe uJehova sesithathe ulolu hambo lwama-Israelite ukuthi lwathatha 40 years. Sesilinde phela yena uMoses ukuthi afike ajoyinane nabo Aaron nabo Caleb ngoba mbona ngathi i-40 years ikwanile. Ngiyathemba ukuthi bazosikhipha ngasithi asiqinene edolweni amaligethi nawabe namandla. Inkosi yesizwe.
Ye, sanibonani balaleli besiuumaye umndeni. Okusemoyeni wami okungiphatha kuba izikolo ziyavusa. Mina ngilo mntwana manje oya kuFormone, lo mntwana oya kuGrade 1, lo mntwana oya kuGrade 4, lo mntwana oya kuGrade 5, lo mntwana oya kuFormone. Bonke labantwana engikhuluma ngabantwana bafanele ukuthi babhadale. Kambi yami ngimali nihlezi khonapha ekhaya babo. Ngumachayinyoka nje ngihlale ekhaya. Kula la peace job, kula la lupha, kula lani lani. Kodwa uma kukhulunywa ngendaba zesikole vele njengamanje ngihlalele sengiyitshela nje ukuthi uya kuFormone uyayeka isikole. Uya kuGrade 1 maybe uzahamba. But into ekhona nje ukuthi ungumqulu. Ayikho nje imali yokubhadala ngisho nencane ayikho nje. So yikho kungiphethe kabe emoyeni wami ukuthi
basakazi abahle siyalibingelela naseGoli ngokubambabamba kungamatofanyana. Hhayi abantwana esikolweni abaya kulalutho, abantwana abaya esikolweni angazi ukuthi sizoyenza njani. Abantu bethu abasoze bafunde ngendaba kamnanga kwalowo ongalasizo laphana eZimbabwe. Asikwazi ukuthi singamthini, hhayi sisele lokuthi singamthini lwani ubaba. Akulazula kulalutha kula school fees kuyakhupha yonke into nje. Akulanto ehambayo kulelani lizwe, nasisakwazi ukuthi simenzele umnanga kwabakithi. Asisakwazi shebu, asilala amazwi ukuthi sikhulume. Siyaphelelwa silapha, sesizintandane nje laseGoli lapha, sesingathi thina sisasakhithike emoyeni. Asilalizwe, asilazi ilizwe elinjeyana thina eliyangisayo elinjeya. Kubuhlungu sesidlula ngamanye amazwe abafana laboZambia labonamidia baze babe ngcono. Abanye abantu bakaba beyodingisele zenamidia nakuboZambia kuzimbabwe yakhithika yaba nje ngendaba yabomnanga kwashuwa. Akula nje lala amazwe velala awakha ngasincedisa lokhu esikhuluma kuphela, sikhuluma kuphela lo-2020 azaphele. Ayikho nje kubuhlungu lokhu, kubuhlungu kakhulu. 2020 uzazaphele laye kufane kulokhe kunje. Abantu abethu abafundi, abantu abethu besibathathe sibalethe ngapha futhi eGoli kungcono. Cabanga ubabuthi abantu besibalethe ngapha eGoli ngcono kakhulu. Sohlupheka nabantwana bethu, sisale ngala bantwana khona leZimbabwe yakhona le ngoba kula ncedo.
Linjani balaleli be-Studio 7, ligama ngugabadela la. Into engingayisho lami lapha, iZANU-PF kayiyeke ukuthi ibilokhu itshela amaChina ukuthi bebuye bezosebenzisana bazothola uncedo from eChina eWatwat. China ilaphana ukuzokhuquluza wonke umnotho weZimbabwe. Banjalo amaChina siyabazi ngezinto zabo ezingaqinanga. Khona pa manje babhizi sebegcwele iZimbabwe yonke bazothatha yonke lento ikhona, platinum, gold, yonke into ekhona bazobayithatha amaChina. Within 5 years to 6 years bayabeqeda yonke into, akula nto ezohlala ikhona, ezosala ikhona mase besukile bona. AmaChina abantu abangalancedo, and ngibonge njalo ukuthi lo ndoda wezanu lo osevuma ukuthi bayenza iphutha bakhutha ugacha ekutheni beqondise izinto, especially sebeqala ukutshintsha izimali from i-US dollar beletha idollar labo leli phepha labo lele bond, ngabe baziqondanisa ngendlela e-right. At least uyavuma, uyabona ukuthi mayethi bakhutha ugacha vele bahlala bekhutha ugacha vele, ngoba vele azange bekhethwe ngabantu, bahlala betsho kanjalo kuphela bekhutha ugacha kuphela. So hlala kuphela sikhala kuphela ngabantu abangafundanga lapho.
Balaleli livuka njani? Hayi, thina siyavuka abasakazi. Hayi, kweze sikolo bakithi besicela ukuthi uhulumende ngenele kakhulu ezikolo zegovernment, iprize ihlale nje kube nala nendala, ngoba bakithi kunzima, kunzima nzima nzima ukuthi asikwazi ukuthi singabamba nga. Abantwana bazahlala, ikhulumende sisuke lithi sibeke ahlalise abantwana. Sicela sibile isandla sayo njengoba ijile ukuthi isikolo akufuzanga ziphezwe, kayilalelwe kwakithi. Hathi izikolo zayo ingakhuluma kayilalelwe, ngoba hayi kunzima ukutshajwa imali vele ngekho. Ngisho ngisho shuwa siyafisa abantwana bokufunda. Sicela isandla sayo sibe khona. Ngiyabonga magesi.
Salubonani kwi-Studio 7, igama lami u-Adolf Shaba. Mina ngisibuza nge-government yakithi, i-government yeZimbabwe le ezanu le, bacabangani ma kusasa kuthiwa kuvula isikolo, ama-teacher aboleka imali zokuya emsebenzini, abala mali, abantwana babo babhadalanga i-school fees but kuthi abasebenzela uhulumeni. Ingasabala ama-teacher kuphela, wonke umuntu nje osebenzela u-government ma bengakwazi ukunakekela izisebenzi zabo. Ngike ngabona enye i-headline isibusiswe moya ukuthi wonke umuntu ofisa uku-apply umsebenzi eZimbabwe uzo-applyka uphi umsebenzi, abantu abaseZimbabwe hlule ukuthola umsebenzi. Sala abantu badlala ngey'moto zabantu.
Hayi bantu abahle be-Studio 7, ninjani? Mina ngu-Sibanda Sithokwane. Siyasithaba ngenyuzi elisipha zona, and edited news no-propaganda, inyuzi ezizwakala inkosi benani eliphathise kungekho lina ngeke sithole enye ezikolo, ngoba ezethu ngapha ekhaya ngiqala ziphekwe zilungiswe ukubana zibeke uhulumente ofusayo esimeni esingani sihle, ukuthi ozizwayo lozivalayo abone ingane uhulumente uright wenza kahle njalo ulabantu enhliziyweni, kanti yena uyozenzela yena okwakhe ukubana azisuthise uzulu elamba. Sifike ngani inkosi ingangenela lapho kwelinye ilanga bake baba ngabantu bayekuba zinyamazana, ngoba lokho ababenzana ibunyamazana. Njengamanje bathi thina abantu kwi-esini esifanele impilo bona ibabenyana. So kuhle kucaca ukuthi hhayi uhulumende wakhona uvele uyazicabangela ngokwakhe, kanandaba nomuntu, ngoba vele ngabe kwangamuntu esihlaleni ezibheki engenandaba nomuntu. Siyabonga enkosini phakathi.
Siyabonga labo ke yibo abalaleli bethu abanelise ukusithumela imilayezelo yabo ye WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo +1 202 465 0318. Siyacela njalo balaleli imilayezelo yenu ibe mfitshane, 2 minutes kumbe phansi kwe-2 minutes, lingathuki njalo likhulume nje elikuzwayo enhliziyweni zenu, kodwa lingathuki. Siyabonga. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivelayo kwamanye amazwe ngamafitshane. ukuzamazama kumhlaba i-earthquake okuthiye ele Puerto Rico kulichaye waba lomonakalo omkhulu kakhulu, kwalimala abantu, kwafa lomuntu oyedwa. Umongameli wakwele South Korea umnumzana Moon Jae-in uthi kumele kukhunyiswane umlotha lele North Korea. Okwamanje ke sikhangele ezangapha kwele Melika. Usomlomo wedale lephalamende ngapha kwele Melika unkosikazi Nancy Pelosi uthi uzaqhubela amaphepha okuthonisa umongameli Trump wedale leSenate kuyona le iviki. Esithi ube wabambile la maphepha nguba kumele kulungisiswe ezinye indaba ezimqoka ezifana lokuthi kube labafakazi. Umongameli Trump uthi uzasebenzisa amandla akhe wonke awaphiwa isisekelo sombuso ukuvimba abamele baphe ubufakazi edale okuyikho okufunwa nguPelosi lamalunga amaDemocrats. Kubikwa esekhona lawo amalunga ebandla lemaRepublicans labo abathi hayi kumele abafakazi babe khona kuqala likamongameli Trump elokufumbathisa umongameli wakhe le Ukraine. Sukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yalapha kwenzima ukuthi kuzakuya ngabo kukhanya ukuthi kuzawuba njani ngoba kukhanya lezi zindala zombili amahlandla wonke amacele wonke akhanya khanya lawo efuna ukuthi edweba phansi ukuthi bona abanye bathi labo baza ngoba nti nxa isisiya ngale kwesenate ama isiyabe kuma-Republican control of senate okutho ukuthi-ke balamandla-ke khona ngayo lo Mitch McConnell.
Ye kodwa siyabona ukubana umongameli Trump uyala yena ukuthi kube labafakazi. Useze wakhuluma yena wathi nxa abanye abafakazi abafana lomnumzana Bolton bengavunyelwa ukuthi bafakaze, yena uzasebenzisa amandla akhe ukuthi abavimbe. Ukubona njani wena lo?
Engingakutsho ukuthi kasazi ukuthi umthetho uzawuthini, kasazi ukuthi kona umthetho ozawuthini lapho ngoba
ye manje nxa ukhangele wena ubona ungani kukhona yini angaba kufihla umnumzana Trump nxa eyabe yalela ukuthi abanye bafakazi?
Akutho ukuthi kukhona ngoba njengoba esala kutho ukuthi kukhona phela aloba engalalisa lifihlayo bengazi ukuthi azame ukuthi abavimbele ngaleyo ndlela kodwa nxa kunjalo kutho ukuthi kukhona abovimbayo.
Black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, very good. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Keeps her cool ever since. Always feel never bad. Wife in material, she's the type of dream woman. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick jealous, she's the one that wanna be. Every chick jealous, jealous, jealous. Every chick jealous, she's the one that wanna be. Every chick jealous, jealous, jealous.
Cherry, yama ifani le cherry yako yami cherry inhle ingoma kamsizi K isukela ngehlelo lethu lwalamhlanje lingakhohlwa ukubana liyenelisa ukuthi lize ezinye njalo indaba ngo-half past seven ntambama kumbe singadibana njalo sikhathi sinye half past six kusasa igama lami ngu-Chris Gande ngilifisela usuku oluhle asidibane njalo. Waste of time.